ayisesendaba yamabhayelection kuphela nje le mnumzane wayiqhakelisisa nje. UZulu usekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zasekhethi ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hhayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi-ke sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hhayi uZulu indaba zokuvota vela kaselanazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abathiyeni njengena laba abafuna ukudlabodwa besithanje. Abaningi kuphela kabaselandapho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Balutshwani nje abantu abasahamba besiyathola bemile emlayinini besuthi bafuna ukuvota. Laba abalutshwani yibo abantu ababe nothando sibili olendaba zamaphathi abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni khonokho babanyana?
Kutshengisa nje ukuthi abantu sebelahle ithemba ngendaba zokuvota kuleli zwe laseZimbabwe. Abasenalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhangelele. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchika nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akulalutho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yiveki. Nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe nethemba kuveki kungatshintsha sibili. But okwakathesi ngokuma kwezinto njalo nalapho esivela khona nalapho esiya khona uZulu kanathemba nje njalo uyakwazi ukuthi uvote ayikuvota nje kodwa ama-election abe ama-results abe khona kudala.